embikweni owethulwe ngumgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Thafazwa Musabara namuhla. Inhlanganiso le ithe amalunga ayo awasoze enelise ukuqhubeka ethengisa impuphu le ngentengo ephansi okuthiwa ngesiNgisi i-subsidized, bona bengatholi imali yokubahlawula ngokwenza lokho okuthiwa ngama-subsidies. Umbiko lo uqondiswe kumphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Msabara uthe lanxa imali le ingabhadalwanga namuhla ngolwesithathu, intengo yempahla izakhuphuka kusasa, njalo behlisa intengo le uhulumende engakababhadali ngoba bethembile ukuthi uzagcwalisa isithembiso sakhe. Ubona ngokwethulwa kwembiko kulenhlanganiso umnumzana Garikai Chaunza ugcizelele inyathelo elithethwe yi-Grain Millers ku-Studio 7, njalo wathi uhulumende ube lesikhathi eseneleyo sokubabhadala njengoba wayethe uzakwenza lokhu intengo ingakehliswa. Kodwa umnumzana Chaunza uthi lanxa kunjalo belokhu belindile njalo belethemba lokuthi uhulumende uzababhadala bengakakhuphuli njalo intengo yempuphu ngolwesine. Ngeviki edluleyo umnumzana Mthuli Ncube uthe intengo yempuphu isiyehlisiwe njengokuthembisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo i-10 kg ebebiza i-$100 isiku-$50 ngemali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuyithenga. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi ngempela intengo yempuphu isiyehlisiwe kwezinye izitolo, lanxa abanye osomabhizimusi befuna ithengwe ngemali uqobo lwayo hatshi eyo ecocash kumbe iswayi. Abanye njalo bathi impuphu isisilela izitolo ngenxa yaleli nyathelo. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lomnumzana Ncube ngalolu daba kumbe ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko njengoba incumo zabo bezingangeni.